okuphume emkhosini weNtwasa Festival kuveze sobala ukuthi umzali ulomlando omkhulu kulokhu ngoba abatsha bengachabalala nxa umzali engasukumanga wamisa ububi lobu. Umnumzana Nkosi Mlibazi ongumbalisi uthi umntwana kumele akhule phakathi komthetho ukuze isizwe singachabalali.
Umlando ukuthi abazalini thina sakhula sasilemthetho eqinileyo ngamakhaya. Banxela ngalitshona umntwana ebesesendlini. Kodwa sikhulile thina sathi thina abazali besincindezele emuva. Sanika abantu abethu inkululeko enkulu kakhulu ukuthi befike endlini esikhathi zabo. Imali ethi esibanika abantwana eviki ukuthi behambe bengene ethawuni bezijabulise. Sesithatha kakhulu imithetho evela ebalungini ebehlulayo ukuba umntwana selicanda kasathintwa. Isintu sethu sivele umntwana ngomuntu wonke. Umntwana kumele akhule phakathi komthetho ukuze isizwe singachabalali. Kumele sike sisebenzise amasiko obuntu.
Umqondisi wenhlanganiso yabatsha eyeYouth Ahead, umnumzana Everson Phiri, uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe indawo ezilenhlelo zokujabulisa abatsha balamhla, hathi abaka-1960.
Ziningi into esezenziwa kulezi insuku eziyekelelwayo. Siyakwazi ukuthi abantu abatsha singathi abantu abatsha bayaganga benzani ngamavuzu phakathi, kodwa kumele siyikhangele kabanzi le ndaba ngoba kumele sikhangele ukuthi ivela ngaphi isuka ngani. Abantu abatsha bathi bona abanandawo abangahamba kiyo bezikholisela. Abanye abadala bake bathi kanti-ke ukuya kuma-youth center kuyalani. Asithi hayi, ama-youth center akusela into ezisichazayo. Thina sithi ukuze kulungisiswe le ndaba yamavuzu phakathi kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi sivule izindawo zabantu abatsha abangabuya bezokwejisela khona. Ama-youth center nxa siwavula ebe zindawo ezichaza abantu abatsha banamuhla, ikhona abaka-1960.
Untombazana osakhulayo u-Alice Moyo uthi udube ukuthi iningi labo sebehlala bodwa, abazali basemazweni besebenza.
Mina ngibona ngazana ukuthi kuze ku-end ama-child marriages, abazali kufuze befundise ngokuthi abantwana kufuze ukuthi bayekele esikolo baqede bafunde benze into abafuna ukuba yiyo. As for amavuzu, abazali kufuze labo beprotect abantwana babo, make sure ukuthi umntwana nxa engaphuma ungaphi ulobani njalo uyenzani. Indaba yokuthi abantwana behlala bebodwa these days indaba yokuthi abazali bayaphuma elizweni behamba outside besiyadinga ama-greener pastures, and isolution engaba khona yokuthi maybe i-economy ngabangcono, abazali bengahlala abantwana babo bethole imisebenzi engakwazi ukuprovidela ama-families abo bonke.
Omunye wabatsha uNomazulu Dube yena ukhuthaza ontanga ukuthi bachiyane le micimbi yamavuzu ngoba kulapho abacina belingwa ukungena ezintweni ezingaqondanga.
Into engiyifundileyo namhlanje kakhulu endithuthukisileyo indaba yamavuzu parties ukuthi kumele siyekele amavuzu parties because at the end of the day sithola into ezimbi, into imithwalo emibi. Nxa sihamba khona ngale sizafika sinathe utshwala, ama-drugs and stuff. At the end of the day sibe sesirethwa kume sesicina sesingena kwezinto kade ngamelanga singene kizo. So ngakho kumele sishiye amavuzu parties. Nxa ukuthi kungani sokuhlupha, ngcono maybe kube lamanye ama-entertainment azasi-entertainer azayenza ukuthi sicine singasahambi kumavuzu parties.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezilamantombazana asakhulayo zikhankasela ukumisa imitshado yabantwana kanye lemicimbi yamavuzu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.